Okungani kuyajabulisa nje ukuthi kulemibiko yokuthi abantu asebetholakele belawo abaguli kakhulu njengalokho obekusenzakala nge-Delta variant. Sibonile lo dokotela we-South Africa umama lwana othi nguye waqala ukubona lo mkhuhlane echasisa ukuthi abantu ababanjwa yiyo le i-Omicron abaguli kangako njalo bayelapheka nje bezihlalele ezindlini zabakudingakali ukuthi bangene ezibhedlela. Yikho nje kungani kuyathembisa ke ngaleli gciwane kumbe ngithi ngali variant. Asazi ke ukuthi ensukwini ezilandelayo singabona yini u-Omicron lo esesabalala engena kwamanye ama-states kumbe ukuvinjwa kwezihambi ezingena kuleli zivela emazweni angezansi ye-Africa kuzasebenza ukunqanda masinyane. Ingcwethi kwezesayensi zilokhu zisithi ziphakathi kokudingisisa ulwazi oluningi mayelana le-variant entsha le.
Khuluma kunsukwana ezedluleyo umongameli Biden uthe umkhakha lo ungaze ufike eMelika uhulumende wakhe kasoze avale ilizwe engama lockdown. Uthe okuqakathekileyo yikuthi abantu abangakahlatshwa bayehlatshwa kanti lalabo asebehlatshiwe bathole lokho okuthiwa ngama booster shots ijekiseni yesithathu. Ungathini ngalokho?
Yebo, umongameli Biden uqhubeka ekhuthaza uzulu ukuthi ahlabe amajekiseni okuvikela lawo ama booster shot la. Laloba kungakabi lolwazi olujulileyo lokuthi kambe amajekiseni la ayasebenza yini ukuvikela i-Omicron le. Le yinkuthazo enhle kakhulu evela kumongameli uBiden ukuthi abantu kabazame ukuhlaba amajekiseni okuvikela. Sizwa ke abamankampani alungisa ama-vaccines la esithi lawo aphakathi kokucubungula ukuthi imithi le ingabe isenelisa na ukuvikela uzulu kuleli gciwane elitsha. Kungaba yinto enhle sibili ukuthi leli kube lithuba elihle lokuthi abantu abaningi akade bethandabuza ngodaba lwama-vaccine abaguqule ingqondo zabo. Umongameli Biden uyatsho njalo ukuthi kakusoze kube lama lockdown lokuvalwa kwezindawo and so on. Lokhu lakho kungaba yinto enhle njengoba kukhanya kulokhe kulokucubungula sibili okuningi okusamele kwenziwe mayelana nalo umkhuhlane. Kuzaphela kubonakaleke phambili sokusiya ngokuthi i-Omicron le isabalala kangakanani njalo ihlasela kangakanani emzimbeni womuntu. Sizabona ke njengoba ngitshilo ngaphambilini ukuthi lathi sihlezi nje sixotshanisa nalazo izindaba sisizwa ukuthi i-Omicron le isabalala njani, iyangaphi, vela ngaphi, njalo kuzagcina kutheni emaphethelweni akho. Kodwa ludaba oluhlekelo nolo lokuthi ke abantu abenelisayo abaguqula ingqondo shuwa bayehlaba ama-vaccine lawo ama-booster shot.